Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 17 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhulumende wamukele amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 awaphiwe ngele India izolo. EMDC ithi ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora ithi kungamanga ukuthi umgcini sihlalo wayo umnumzana Morgan Komiti usephuma kuleli bandla. Kulezibotshwa ezingu 206 eziphakathi kokuloba imihloliso esukela kweka grade 7 kusiya kwe-ole A-level zisemajele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi lwamukele amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 aphiwe leZimbabwe ngele India izolo. Kumbiko eliwethule enkundleni ye-Twitter, lolu gatsha luthe umkhuhlane lo uyingozi enkulu. Ngokunjalo lukhuthaze abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ukuze bazivikele. EMDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora ithi kungamanga ukuthi umgcini sihlalo wayo umnumzana Morgan Komiti usephuma kuleli bandla. Leli bandla lithi imbiko ekhitshwe ngumuntu obezithi ungukomiti enkundleni ye-Twitter kayivelanga kuye kodwa idindwe izigilamkhuba ezingabaxabanisi. Imbiko le iza ngesikhathi kulokudlephana okukhulu kuleli bandla phakathi kukaMonsora lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe, yena osecele umthethwandaba ukuthi umise ukuxotshwa kwakhe kubandla kanye lasedale lephalamende nguMonsora. Sixoxele sikhulumeli se-MDC ithi umnumzana Witness Dube.
Imilayezo le ebesiyibona ebulenjini ku-Twitter ayiveli kuye, kulokuganga, kulokuxhwala okwenziwe ngabantu bephakamisa leyo mlayezo bezenza engathi ngubaba uKomiti. Ubaba uKomiti ngu-chairman womhlangano webandla le-Movement for Democratic Change, njalo nguye oyibambe esidukwini ekufuqeni konke okumayelana lamalungiselelo e-Congress ngoba kungaphansi kwe-ofisi lakhe okuningi kwakhona. Ngakho ke uyalwiswa ngabantu ikakhulu abangafuni ukuthi kube le-Congress, uyalwiswa ngabantu abangafuni ukuthi National Council yenze izinqumo zokuzihlola ngokuzikhandla ukuthi amalunga ethu edale le-parliament lama-councillors ethu aziphatha ngendlela esenza okuqondileyo ekupheni abantu lokho ababavotela khona. Ngakho okunengi nje okwenzakalayo kuhlangana le-ofisi lakhe ngoba yilo elibamba imisebenzi yansuku zonke. Ngakho yikulwiswa nje, okunye elwiswa ngaphakathi kwebandla, okunye elwiswa yiZanu PF esabayo ukuthi ibandla le-MDCT nxa lingavele liqine ngendlela elisukuma ngayo khathesi lingayidlisa lugrubhu kukhetho olulandelayo oluka 2023.
Siyabona ukuthi kulokulwisana njalo kubandla lenu phakathi kuka mnumzana Douglas Monsora lo msekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe, yena osedonsele uMonsora emthethwandaba. Kuhamba njani khonapho?
Udaba lukamama uKhuphe lusasemthethwandaba ngakho njengebandla asithandi ukuthi sigamukele singene sijule odabeni okusamele siphiwe isixazululo ngamajaji kodwa nje engingathanda ukukubeka sobala ukuthi kumhlangano wethu weNational Council odluliweyo akade uchewa ngubaba uKomichi awukuzangwe kuxoxwe ngitsho lakancane ngodaba lokuthi umama uKhuphe kaxotshwe kazange angene ku-agenda yokuthi kuthiwa kumele axotshwe akula nje ngitsho lakancane lapha okwakhulunywa ngaye khona kufanisela mhlawumbe and ayikho ingxoxo eyenzakalayo esingayenza ukuthi ukucabangela kwakhe ukuthi uyaxotshwa kube lesizathu kumbe kube lesithunzi seqiniso phakathi kwakhe kodwa okusimangalisayo njengebandla yikuthi usuke waphakamisa lesi siphakamiso wasisa enkantolo wasebeletha amakansila amameya amabili ibandla ebelivele lihlezi lixoxa ngabo ibandla elithumele amaqula izikhathi eziningi ezimbalwa zisiya kibo kubogweru zisiya kubochitungiza zisiya ngaphi kwamanye ama-councillors zisiya hlolisisa ukuthi abantu basebenza njani kokunye kwatholakala ukuthi kule corruption enengi kakhulu engeke ibeke ibandla le-movement for democratic change esigabeni esihle kubavoti thina njengebandla i-corruption kasiyifuni njalo thina njengebandla singabona ukuthi kukhona ukubola phakathi kwethu asilazo inhloni zokuthi sitsho ukuthi sokulokubola phakathi kwethu sibe sesikhipha lelo tamatisi elibolileyo phakathi kwebasket
umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDCT abadala bathi akulahlombeleko ngokufelwa lo ngomutsha okhanya usipha umdlandla izibotshwa ezingamakhulu amabili lasithupha 206 eziphakathi kokuloba imihloliso esukela kweka-grade 7 kusiya kwe-ole A-level zisemajele ugatsha olubona ngezezibotshwa olweZimbabwe Prisons and Correctional Service lwethule imifanekiso izolo eveza abapikayo laba besemaklasini njalo begqoke ezamabhantinti beqhuba izifundo zabo lothi njalo imihloliso le iqhutshwa lugatsha olukhangelane lokuvivinya abafundi olwezimseki lusebenzelana labamajele ngoba kulilungelo lezibotsha zonke ezifisa ukufunda ukuthi zithole ngokugcweleyo leyo mfundo sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana efidlela Ncube
imfundo lilungelo liqakatheke kakhulu ebantwini okungafanelanga balithathelwe ngoba sebebotshelwe icala elithile kumele noma ngogwetshelwe ini noma ngokuyiphi ijele abethole ilungelo lokufunda athole ithuba lokufunda engabhadali abhale ugrade 7 abhale i-O-level abhale i-A-level abhale ama-degree afunde ngoba kuyindlela futhi yokuguqula isimilo sabantu okuthiwa yi-correction yingakho sekwathiwa khona i-correction services correctional services ukuthi kuyindlela yokuqondisa isimilo lokuziphatha komuntu aphiwe indlela entsha yokuziphatha ilungelo lokufunda liyamguqula ke umuntu angalisebenzisa aziphathe ngendlela entsha bathi njalo nxa sebephuma ejele sebelendlela ezintsha zokuzuza imali bengasasebenzisi leziyana ezobugebengu bengakade bezisebenzisa ngakho ke ilungelo lokufunda liqakatheke kakhulu
yebo kuyajabulisa ukubona izibotshwa lezi iziloba imihloliso yaso kodwa ungathi abantu ababotshiweyo bayawathola yini amathuba aneleyo lemfundo eneleyo enza bathole imisebenzi kumbe babe lempilo ezingcono nxa bethe bakhululwa
bekufanele ukuthi ngabe zonke izibotshwa ziyathola ilungelo lokufunda ngendlela efaneleyo ngezibotshiwe ezisemakhaya emajelelane kuma-district ezisemadolobheni noma kungaphi zifundise zonke izinto kodwa lokhe lelo lungelo lingatholakali ngendlela efaneleyo njengalokhu labangaphandle abangekho ejele bengalitholi ngendlela efaneleyo ilungelo lokufunda kaligagcwaliseki ngendlela efaneleyo eZimbabwe banengi abantu abafuna ukufunda lokho bevinjelwa yimali engela lamali ehluleke ukuqhubeka ngemfundo yakhe baningi abantu ababefuna ukufunda kakhulu abaphelele ku O level abanganelisanga ngoba bevinjelwa imali abanye bephelele ku A level bavinjelwa imali abanye baphelele kuma degree akuqala abanye bangayiqedi bevinjelwa imali khona lokho akufanelanga kube khona ilungelo lokufunda kumele libe khona kuye wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi le mali inengi kumbe incane kumele bonke abantu bafunde ngoba kuyasiza ikakhulu ezibotshweni njengoba senge ngasho ukuthi kuguqule isimilo sabo baphume sebenendlela yokuphila entshe engayishiyo lakade beyisebenzisa.
Kuyini ongakukhuthaza okungenziwa ukuze kuthuthukiswe impilo zabantu ababotshiweyo kungaba ngabasemajele kumbe lapho abaphuma khona?
Into yokuqala nje vele kumele usibe kwazi ukuthi abantu ababotshiweyo abasemajele basala lokhu bengabantu, asizozinyamazana. Yebo kambe abantu bangabe besenzele kabi basiphatha kabi kwazi kwagcina kufanele ukuthi bagwetshwe bayehlale ejele, kodwa okokuqala nje amalungelo abo njengabantu kumele agcinwe, avikelwe ilungelo labo empilweni, ilungelo lesithunzi, ilungelo lokufunda lona leli sikhuluma ngalo. Wonke amalungelo kufanele ukuthi babe lawo, ikakhulu lona lele lemfundo, ngokuba imfundo yevula ikusasa lomuntu libe lihle akwazi ukuqhubeka ngempilo engazange wayahlala ngempilo yobugebengu. Ngakho ke asibenzeni lanxa besejele bazuze amalungelo onke afanele ukuthi baphile njengabantu bonke kungela kubancisha amalungelo. Amalungelo yikho okuqakathekileyo ukuze abantu abasemajele baphume sebeyisimo esitsha, ngokuba angaphathwa kabi agcinwe kabi kumenza abe ngumuntu omubi kakhulu, lokho kuthiwa it hardens umuntu aphume seyisigebengu okwedlula lokhana kade yikho khona.
Umnumzana efidlela Ncube ulwela amalungelo kaZulu njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Uzulu webhinga uthi udinga uncedo lokulungisa ikliniki yesiyabhuwa ethethwe uphahla ngumoya oze lezulu elinengolaka olukhulu ngolwesibili. Kube lo monakalo ofanayo njalo esiyabhuwa primary school. Sixoxelo wake wamela isigaba sePinga North edalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Sfanda.
Kahle kahle okwenzakeleyo yikuthi ngemva kwaizolo kube lezulu elibe lomoya omkhulu eBinga endaweni zabo siyabhuwa. Izulu lelo ke laseli uyisa izihlahla njalo laseli khipha ophahla lweklinikhi lezinye izindlu esiyabhuwa klinikhi. Isiyabhuwa klinikhi yiklinika etholakala ngomgwaqo wokuphuma usuka eBinga usiya eGogwe okungaba ngamakhilomitha angu-100 ukusuka eBinga. Ulapho okule clinic yona leyo, leyo clinic iclinic eyiyo eserva amawadi amathathu aweBinga North ahlanganisela iwadi okuthiwa yiKhalungwizi labantu bayo bonke, iwadi okuthiwa yiNavusenga lapho okuyikho khona yakhelwe khona leyo klinika, iwadi okuthiwa yiNagangala sinampande ngoba lawo mawadi kawala maclinic awo. Bese kusuka khona lapho sokusiba labantu nje labo abanye asebekhona ama-segment amasha asekhona ngaphakathina eseduze kwaleyo ndawo ohlanganiso songo labo kaPinda. Abantu bakhona bonke bebeselatshwa bebehamba besiyakhululekela kwampana omama kodwa kathesi hayi akusela lutho.
Ungathi unganani umonakalo obekhona njalo ncedo bani oludingakalayo?
Umonakalo obekhona ube mkhulu kakhulu. Uncedo olungafunakala ikakhulu kathesi ngama-asbestos sheets mhlawumbe angakwana angaba ngu-70. Kuyafunakala i-roofing timber amaplanka okubophisa uphahla, kuyafunakala amaglazi amawindi, kuyafunakala izivalo ezingafika phose ngama-20, amasamende ayafunakala, izipikili, ipenda, ingubo zingatholakala noma ezingama-20, lama-matras, lama-pillow, lama-bedsheets senzela omama laba abake bezithwele abake bemelele ukuthi bekhululeke esibhedlela. Mbona ngani yilo uncedo olukhulu olungabe lufunakala kuleyana ndawo enkomo.
Umnumzana Prince Tubeko Spanda wake wamela isigaba sePinga North edalele parliamente. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kubotshwe unobhala wekansili yedolobho lePlumtree umnumzana Davis Dumezweni Luthe esetheswa icala lenkohlakalo elisukela ekuthengisweni kwezitanda zokwakhela izindlu ezibiza izigidi zemelika phose ezimbili i-$1.8 million. Isayithi ithi umasipala weVictoria Falls uzavalela amanzi bonke abehluleke ukuwabhadalela phakathi kwenyanga ezintathu ezedluleyo. INew Zimbabwe yona ithi inkantolo yethu le isinqumo ivumelana lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ekuthini aphe ubufakazi ngudlu kudaba lwamacala etheswa owake waba ngunkosikazi wakhe uMary Mubayiwa. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani mphakazi omuhle linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi mina ngiyaphila ngapha kule Brandfisher eJohannesburg. Hayi kuthaza nje wonke umuntu esindebeleni nje wonke umuntu eMatweland leMidland sidalwa singasupporta phela umthwakazi supporte phela umqondisi moyo. Ngoba mina mbonani nguye umuntu obuya ngeqiniso esindebeleni. Ngoba mina kambona ukuthi kunomuntu kwasemaShonaland ongafotela umuntu wasesindebeleni. Njalo kulabanye abesindebeleni abathi thina silobandlululo. Kodwa hayi mina ngithi thina silabandlululo, ubandlululo uqala ngabo abantu besishonile. Umuntu osindebeleni uma engakuboni lokho, hayi usesemuva usavalekile amehlo, amehlo akhe kakavaleki. Yena kabonti abantu besishoneni yibo abasibandlulula kudala ngokungathi akhanyela manje. Since 1980 kubusa umuntu waseshoneni, vele abantu besindebeleni babafake emuva, vele bahlala besemuva. Noma azokhayela izindawo zalezo eziqakathekileyo khona kumaminista, vele kuthola kuyibo abantu beshoneni abakhokheleyo. So hayi ubaba umqondisi nambona ngani ubuya ngokuzovula amaNdebele amehlo ukuthi babone kumele sizivuse lathi sizimele njengesizwe sikamphakathi. Hayi ngiyabonga mthokazi omuhle.
Livuka njani, livuka njani ngamastudio 7 yizo zonke izindawo zelizwe sisithi hayi bo siyabezwa impela. Abebandla lezalpf kulomhlangano obizwe ngupresident weMelika uJoe Biden bekhala bethi bona ngabalandaba kufanele bengabi le ndawo ngani ngoba bona bayadla basutha. Lama-ke ngathi bona ngabalandaba kufanele bekutsho lokho bezama ukuvala inhloni zabo ukuthi vele bona bangabantu ababi emphakathini osokuzosukwaziwa ngumhlaba wonke jikelele ukuthi hhayi vele kuyabe kufana lokuthi ugezise ingulube ukwazi ukuthi izophinda ibuyele edakeni. So isidingo sokuthi uyigezise vele siyabe singekho, kufanele vele sivele iyeke. Yikho lokho abakwenzileyo. Siyabeza impela bathi eZimbabwe uhamba kahle, akulanto ehamba kahle ngoba bona betheswa izijeziso zenotho yakhala ngama-sanction imihla ngamalanga. Kanti-ke bona ama-sanction lawo bathi kawasuswe. Okokuqala kufanele bona njengebandla leZANU-PF ama-sanction bewasuse kuqala kubantwana bonke beZimbabwe abayetheswa abantwana beZimbabwe. Kathesi ama-taxi eZimbabwe kawasebenzi, kusebenza ozuku. Nama-sanction nalana bafakela abantu, abantu sebephila nzima nezingane zabo emakhaya. Kanti-ke babethenge ama-taxi ukuthi bazaphisa imuli, kodwa lawo ma-taxi asasebenzi, izijeziso zona ziyana.
Salibonani, salibonani, Busuthu Joseph. Ngiyangumama ohlala eMaphisi. Ngiyacela bakithi, ngiyacela njengoba sokuthi ngolindekile. I-corona leyi siyayizwa, siyayizwa sinikhona, kodwa sicela bakithi. Livule amabhoda abantu bethu bezosibona. Hamba abantu bethu sizazi sife bengasibonanga ngendaba ye-COVID. Siyacela, siyacela uhulumende we-South Africa lohulumende waseZimbabwe. Libavulele bakithi, libavulele. Kambe nxa ezabuya athi esuke e-station umsebenzi for a week. Abuye ahlale ku-quarantine 14 days. Anti athole umsebenzi usuphele. Siyacela bakithi, siyacela. Cela lisisize bakithi sesibakhanuka nabantu ababo abafuna ukubabona.
Usukho 7 salibonani lonke basakazi siyalithanda ngenyuzi zenu ezimnandi kangaka ngidinge ngikhulume ngabantu bakithi eMandebeleni abantu bakithi eMandebeleni badingani kuzani kuzani badinga lokhu bangeniswa ikunoda abafuni kunoda kuphela babona ukubana umsebenzi wokumela ilungelo lobuntu zima bazafa bengadlanga izimali lezi zokukhwabanisa ezobumenemene bangena ke kuzani ogawula abagalula abasakwazi kibo iqondisi moyo sikhokhele ndoda sisifone okuningi lapha kithi hayi kayiqunywa iZimbabwe ngangeqiniso kubhaliwe ngihanda ukuthi ungcwele la kawuphuma umngcwele ube sobala thina umthokazi sizimele sodwa sibusa umbuso urhulumente wabantu ngabantu ilungelo loluntu lihlonyiswe hayi lokho esikubonayo ilizwe salilwela kodwa kwakusacaci usmithi sokungani wayengcono ngoba sasinathi
Abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amazwe abalisa yona iMelika, iBritane, iSaudi Arabia kanye le-United Arab Emirates aseveze usekelo lwawo phezu kwesivumelwano sokubuyisela esikhundleni inhloko kahulumende yakwele Sudan umnumzana Abdalla Hamdok uyena osuswe embusweni libutho. Umsakazo munye uthi unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka ugxila kanti njalo awusoze uqedwe ngamajekiseni kuphela. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden usekhuthaze amalunga edale lephalamende ukuthi epasise isikhwama sakhe se $2 trillion esibizwa ngokuthi yi-Build Back Better, sona athi sijonge ukuphathisa abantu abaswelayo kanye lokulwisana lokuguquka komkhathi. Kumbiko awethule izolo, uBiden uthe iMelika lilizwe elilamathuba naphakade, njalo uthe lawo mathuba afezwa ngamaphupho abanzi. Ngakho uthe kubalulekile ukuthi amalunga ePhalamende apasise isikhwama sakhe. IPhalamende yaphansi, iLower House, seyapasisa lesi sikhwama, kwasala idale leSenethi lapho sokulobunzima khona ngoba elinye ilunga lebandla likaBiden elamaDemocrats, uSenator Joe Manchin, esala ukuthi isikhwama lesi sipasiswe sikusimo esikuso. Uthi kunenge okumele kuguqulwe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ukwehluleka kwesikhwama se-Build Back Better esikamongameli uBiden kuyacacisa ukubana ukuba le senethi eyi-hung senethi efana lale esilayo eyi-50-50 phakathi kwamademokrati lama-republican kuyatshengisa ukuthi ayiziphi izinto ezingaphumelela ma lingathola omunye wenu sithi yena akasasapoti into ade livumelane ngayo ngoba i-close up nokuyikhipha yiyo ebeyiyona ebigcizelele i-Build Back Better ngoba abantu bebefuna ukubona ukuthuthukiswa kwabantu nengane zabo ngale child tax credit ade kumele i-extendwe ngomnyaka omunye. So kuyadanisa kakhulu ngoba next year kuyabe sekungumnyaka wokhetho ama-midterm elections, so kuyadanisa kakhulu. Bekumele ukuthi singene 2022 siku high ground ku support evele bantwini ngoba bebona sisenza lokho okwathenjisayo ngama democracy.
Bengehluleka kokuphela ubaba uBiden lama democracy ukupasisa isikhwama lesi, ubona kubaphazamisa lokho kukhetho okhuluma ngalo lolo.
Kubeka ama-democrats ku-danger kuma-midterms ngoba ama-republicans azoyenza kube yi-campaign issue. So abaningi bagcina sebengasafuni ukuba ku-forefront, labo sebesesaba ukuthi kuma-constituents abo maybe ayikho popular. So I think to some extent i-divisive between ama-democrats lama-republicans ngoba i-bill edealer with ama-haves lama-have-nots. So ama-haves wona awayinidi le tax credit, le child tax credit, kodwa ama have nots ayayinida ngoba iyanceda kakhulu ngoba abantu abaningi uthola ukuthi uyasebenza and imali ayiholayo ayikho enough ukuthi ingane ithole i-care ma yena esemsebenzini ngoba ingane ziyayinida i-after care. So uhulumende lapho bezonceda ngale child tax credit abantu abanjalo. So uthola ukuthi laba ama have nots bona akubahluphi. Look, that's why I have what you mentioned in West Virginia. It's mostly Republican, even though you're not a Democrat, or Senator Walab. So now you're attention to each constituency, and that's why. But it was really Mazama Democrats, Mobaguzo Combisa, the Amalupols, in the way Abezanais Tembis.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo usekela ibandla lamademokrats. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende wamukele amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 awaphiwe ngele India izolo. IMDC ithi ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monsora ithi kungamanga ukuthi umgcini sihlalo wayo umnumzana Morgan Komitsi usephuma kuleli vandla. Kulezibotshwa ezingu 206 eziphakathi kokuloba imihloliso esukela kweka grade 7 kusiya kwe ole A level zisemajele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.